Thank you, Gibbs. Siyabonga, Gibbs. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 17 ngoZibandlela 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Mugabe obekukhefu ukhangelelwe ukuphenduka elizweni sikhathi siphi afikele emkhosini wokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe.
Lusuku akaqakathekisa ukhale ngenxa yokuthi kuyabe kulilanga lokutshona lomongameli welizwe bebemnikeza izikhalazo zabo, izifiso zabo, kanye-ke nokujabula bendawonye kudliwa kunathwa okungadakiwe.
Uhulumende uthi injongo yentuba zemota ama-toll gates ngeyokulungisisa imigwaqo. Silengxoxo lomphathintambo wezokuhambisa.
Amadolobha ethu amanye kasaqondakali ngokumota zihamba kabuhlungu okumangalisayo. So thina njengohulumende sithe sikhulumisane labanye esisebenza labo ama-local authorities.
Kwezemidlalo sihlaziya imidlalo yenkezo ye-African Champions Cup eqale lamhlanje kwele Equatorial Guinea. Zonke lezi ndaba lezinyo lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UMongameli Mugabe obelemuli yakhe lequla elikhulu okwesabekayo ekukhefu elizweni elingazisanga ukhangelelwe ukuphenduka ngasiphi isikhathi efikele emalungiselweni omkhosi wokunanza ilanga lakhe lokuzalwa. UMugabe uzabe efikisa iminyaka engamachumi ayithoba munwemunye lani 91. Umkhosi lo uzenzelwa edolobheni leVictoria Falls phansi komkhankaso othiwa yi-21st February Movement. Minyaka yonke lumkhosi wenziwa kujatshulwe, kudliwe ezimnandi njalo kunathwe onamnede, kodwa kube labakhala bekhonona besithi kudlaliswa imali ebingaphathisa uZulu ophakathi kodubo lokulamba lokuswela imisebenzi lemali. Sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Morris Ngwenya othi lumkhosi uqakathekile kakhulu.
Ye, ngokuza kwethu imhlangano sikhuluma kanje iyaqutshwa ikhokhelwa umhlangothi labasakhulayo kakhulu lona ole 21st February Movement. Kanti njalo siboneke kuviki edlileyo naleyi ugovernor oyemathebeland north uComrade Gaye Matema ekhuluma ngamalungiselelo ekhuthaza sibili ukuthi abantu bemathebeland north bazimisele, kodwa batshengise ukujabula okukhulu ukuthi lo nyaka yibo abazayemukela umongameli welizwe ngokufikisa 91 years. Umkhosi lo njengoba uzaqhutshelwa eVictoria Falls batshengise ukujabula okukhulu abantu bemath north, njalo amalungiselelo akhona idolobha leVictoria Falls njengoba vele silazi sonke ukubana akula okuningi okungadingakala ubana kulungiswe, ngoba konke vele kuyabe kukhona ukuthi izethekeli zifike zamukele kakuhle.
Lapha kundleko kuhamba njani? Siyasibona eminye iminyaka kubuthelelwa izimali sibili ezithe xaxa. Kunjani-ke lo mnyaka?
Ibhajethi yalo nyaka asikabikwazi ukuthi imi njani, kodwa singakhangela vele kuyinto nje ebiza imali. Kodwa into ekhona ngeyokuthi uhlangothi lwe-21st February Movement lube ndlela zalo lokudinga imali esingathi ngama-fundraising, bese uzothi nxa singakhangela njalo bakhona abantu abaningi kakhulu abangabangane bohlangothi lolu kanye-ke labangane bakamongameli welizwe abasekela umkhosi lo.
Kulabo ke abasolayo besithi umkhosi lo uwandise ukudlalisa nje imali engaphathisa ngokuncedisa abanye abantu, uthini wena ngalabo?
Abantu bavele banjalo, kufana lokuthi umuntu engachada kumbe umkhosi we-birthday. Kwabanye bangakusola, kodwa kuyabe kuyilabo bantu abangaqakathekisi lokho. Thina ngokubona kwethu, mina ngokubona kwami, abasakhula ngendlela abathanda ngayo umongameli welizwe. Lusuku aqakathekisayo ukukhale ngenxa yokuthi kuyabe kulilanga lokutshona lomongameli welizwe, bemnikeza izikhalazo zabo, izifiso zabo, kanye-ke nokujabula bendawonye kudliwa kunathwa okungadakiwe kunjalo. Ngakho-ke isikhathi soneso sokuthi litshone lomongameli welizwe usuku lonke siqakatheke kakhulu empilweni ekakhulu abasakhulayo, ngenxa yokuthi yiso leso sikhathi njalo abayabe bekhangela imbali kamongameli, bekhangela isimilo sakhe, ubuhle abangawufunda kuye.
Lo-ke ngumnumzana Morris Ngwenya ocubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umphathintambo wezokuhambisa uthi intuba zemigwaqo ama-toll gates ajonge ukuphathisa ngokwakha imigwaqo esingamangobongobo emadolobheni amaningi. Emadolobheni amanye abachayeli bakhala ngokuthi ukonakala kwemigwaqo sekuwona imota zabo ngenxa yokuthi imigwaqo le kayilungiswa. Sixoxe lo mphathintambo wezokuhambisa umnumzana Obert Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Labo abantu okuthiwa ngama-stakeholders, labo abakhangele ngenhlelo zamadolobho amakhulu akuthiwa ama-councillors labomeya, kade lokhu esakhulumisana labo, labo bangathi bathi into le inganceda kakhulu kuhlelo lokwakha imigwaqo. Imigwaqo yethu mibi njalo amadolobho ethu amanye kasaqondakali imota zihamba kabuhlungu okumangalisayo. So thina njengohulumende sithe sikhulumisane labanye esisebenza labo, ama-local authorities, ilokhu ama-urban centers njengebulawayo leHarare, ukuthi sibone ukuthi udaba lo singalubamba njani ukuze laba abasebenzisa izimoto bancedise ukuthi ekwakheni imigwaqo, njalo bancedise ukuthi imota abalazo zibe le contributorship ekwakheni imigwaqo yethu.
Siyasizwa abanye bekhala ngokuthi akukhanyi ukuthi imali yangikhona yama-toll gates isetshenziswa njani. Lingabachasela into abalaleli ukuthi kuhamba njani?
Angikwazi ukuthi bakhuluma ngayiphi imali, ngokuthi ama-toll gates, imali yama-toll gates ikhwezwe khathesi inyanga ezihlanu ezidluleyo. Njalo usukela emalini kade incane kakhulu kade ikhitshwa kuma-toll gate. Khathesi ngenyanga zone zezinhlanu engikhuluma ngazo sekulezinto eziningi ezenziwa yizinara, ama-potholes imigwaqo la ema-main roads amakhulu sebeqalisile ukuthi bancedise ukuthi bavalavale amalokuthi bavale ama-potholes. Even le njengoba libone le Harare kumalanga amalutshwana adlulileyo kade kulungiswa isivumelwano phakathi kweHarare City Council lezinara ukuthi balungise umgwaqo. Uhlelo lwakhona le-4 million izolo adi bekobulawayo, sekubuye lamanye ama-stakeholders esingathi ngama-private company lezinara lohulumende le-council ukuthi khangelisise lama-potholes le migwaqo emibi.
Lo-ke ngumnumzana Obert Mpofu, umphathintambo wezokuhambisa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 5940, laku 15455 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Laku Facebook lingasithola ke sesikhona, lisidingeke libhale lithi VOA Ndebele. Okwakathesi-ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwabesifazane.
Lingabe litshona njani balaleli, siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana, lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa ngodaba oluphathelane ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukuphathisa abesifazana abazithweleyo ngendlela yokwehlisa inani labantwana kumbe omama ababhubhayo ngalesi sikhathi kumbe esokubeletha. Eminye yale imizamo yikwakhiwa kanye lokuvuselelwa kwezindlu lapho abesifazana abalindela khona ukubeletha, ama maternal homes asezibhedlela ezinkulu, ama referral hospitals asetshenziswa ngabaningi emaphandleni. Uhulumende wakhe lezi izindlu emanyene lenhlanganiso ezigoqela umanyano we-European Union kanye lenhlanganiso ye-United Nations Fund for Population Activities. Ezinye izibhedlela ezilezindlu lezi yi-St. Luke's Hospital eLupane eMathabeleland North kanye leManama Hospital eMathabeleland South. Uhulumende uthi ukwakhiwa kwezindlu lezi kuncedisa abesifazana ukuthi bengabeletheli ezindlini ngoba kungenzakala ukuthi kube lengxaki ezingafuna ulwazi lukadokotela. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lonkosazana Sehlulekile Nyoni owedaluka eLupane, yena osanda ukubelethela isibhedlela se-St. Luke's Hospital eLupane. Siyakwamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana, Manyoni. Manyoni, ungasitshela ukuthi uthe wena usanda ukubeletha, wabelethela ngaphi njalo umumo unjani khona ngayo?
Ngabelethela esibhedlela se-St. Lucy. Umumo khona ukuthi akusafanda kudala, njalo futhi kuyancedisa ukubelethela endaweni eyisibhedlela kunasekhaya ngoba uyathola uncedo oluningi-ningi lezimfundo eziningi.
Wawusuka emzini wakho kuyahlolwa kumbe walindela khona ngale?
Ngangisuka ngisiyahlolwa ngilindele nazange ngihambe. Ngahamba kuphela sona siyabeletha ngoba kuseduzane lesibhedlela.
Kodwa wababona abalindeleyo?
Ye, ngababona. Sokungcono kula kuqala ngoba kudala kwakhona kwakusesenezindlu zotshani kodwa khathesi kuyakhiwe kuhle njalo kule mibheda abantu bakwanisa ukulala bekhululekile. Nakhona lokhu ukuthi sebethekele ezitofini lamagetsi, ngathi siyakuthakazelela kakhulu.
Kodwa imbadalo injani?
Imbadalo khathesa kubhadala.
Waze wabeletha ungabhadalanga lutho unxa usiyahlolwa? Babengabuzi lutho?
Hhayi, babengabuzi lutho. Mina ngisiyabeletha ngathenga ikhadi kuphela nge-$10 kodwa khathesi kuthiwa akusathengi, sokuyimahara. Isiza thina nje ikakhulu nxa uswela kumbe ngithi iyasisiza ngoba nti sebesalele eduzane lesibhedlela kulokuthi sibe sekhaya, kusibelethele ekhaya. Akuyenzi.
Uyakubona abantu bevela endaweni ezikhatshana okunganani?
Abanye baya bevela endaweni ezinjengaseGinga, Lusulu, St. Paul, kodwa nti kuyabe kugoqela iLupane kodwa kuyindawo ekhatshana bebuya ngamabhasi.
Siyezwa njalo ukuthi iningi labesifazana ababelethayo kathesi kuthiwa ngabantwana abancane kakhulu. Wena wabonani khonapho esibhedlela?
Ye, bakhona abantwana ababebancane abalama-17 years, 18, 19, 20. Bazihlalele bodwa, abazali babo babuya kuphela bezobabona. Sela bantu kathesi ababelethela emakhaya. Nxa abahlala khatshana nxa so inyanga zabo seseduzane bahamba beyilindela khapha ezindlini lapho kulindelwa khona. Beseduze lesibhedlela.
Nxa subelethile kathesi umntwana uthola usizo olunjani?
Anti ungabelethi uyahamba usiya uphuma esibhedlela emalangela ngemva kwamalanga angu-3 ngemva kwalokho usuhamba ngemva kwe-10 days usiyahlola ukuthi umfazi uhlangane kuhle yini.
Ukhalelani kanti umntwana? Kodwa uphilile yini?
Hayi, yena uphilile, right.
Ye, ngokuqala yini?
Hayi, ngowesi-2.
Bakuphathisa kuhle ngokudla? Uyakuthola konke?
Ye, bangiphathisa kahle kakhulu. Kukhona abancedisayo kodwa kuya ngokuthi umntwana yena uyabengashayi esikalini. Yiba bancediswa ngokudla. Nxa ezayise ekhaya kusikalini athi uyazibonela.
Uyabe encediswa mbani nxa idinga uncedo?
Ngabe World Food Program. Hayi, engithanda ukungezelela izindlu zozane esezikhona khathesi ezazingekho kudala. Ukuthi siyathanda ukubonga uhlelo lona lolo olwasiyakhela izindlu zona ziyani.
Hayi, bekukuhle ukukhuluma lawe Manyoni, siyabonga. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, sibongile kakhulu balaleli.
Leyo yingxoxo esiyiqhubele nkosazana Sehlulekile Nyoni owedaluka eLupane. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kulolu hlelo. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga ke sithandekile ngokusethulela uhlelo lolu njengokutsho kwakho ke abalaleli ngiyabona bazaphinda njalo balalele lolu hlelo ngeviki ezayo. Kwezemidlalo ke lamhlanje imidlalo ye-Africa Cup of Nations iqale lamhlanje ngemva kokuba ilizwe elalimele liphathe elakwele Morocco lala lisithi lesaba ukuthi kuzeza abantu abaningi ngesikhathi umkhuhlane we-Ebola usabalala. Kodwa ilizwe le-Equatorial Guinea lona lathi lingayiphatha limdlalo yona esiqalisile. Sixoxe lomlandeli wenguqu Cassius James Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngamalungiselelo emidlalo le.
Kanti amaqembu ake ngebafana bafana ngoba iwafana fana emdlaleni awayedlale ama-qualifications e-games abo khanye abadlale kuhle kakhulu azange baluze la even nama-friends zethu sibadlala khona manje. So sikhandela imidlalo emihle lakhona futhi lonyaka i-Nations Cup lesikuyo amathimu amakhulu njengabo-Cameroon nabo-Cote d'Ivoire bakhona. Otherwise imidlalo lonyaka izaba mnandi kakhulu baba.
Okokuthi amaqembu afana lebafana bafana ubone ngani alethuba yini lokuthi engafika kuma-finals?
Yeah, bafana bafana ngendlela edlale ngayo imidlalo yayo yonke iyathembisa. Ngasuka kufinal kwesinye isikhathi ma kungahamba kuhle sibili akumani isima ingayithatha i-cup le idlale idlala kuhle siyibambele ihlangene ithimu sibili edlala kuhle kwamanje ngayithatha i-cup kwesinye isikhathi.
Kodwa amanye amaqembu obunungani lawo azathwalisa nzima amanye ngawaphi?
Ya bona ati Cote d'Ivoire kana ama players abo la adlala kwi-English Premier League kana njengabo iYaya Toure lo Boni lo sayine Manchester City khona manje. Eriye la maqembu engahluphalana ngingazi Cameroon ngoba ngaba players eCameroon namanye ngathi ekhulile kodwa ke hayi ngikhandela Cote d'Ivoire kodwa esikhathi izadlala kuhle kakhulu.
Lo ke nguCassius James Simanampofu umlandeli wemidlalo yenguqu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le balaleli uStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 5940 laku 15455 kilohertz. Ingoma kaMafikizolo ingoma ethi yona khona isigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele ebezikhokhela. UMongameli Mgabe obekukhefu ukhangelelwe ukuphenduka elizweni isikhathi siphi afikele emkhosini wokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa uChris Gande lilala.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.